Ukuthi i-politics isikhathi esilengizele sebekhangele ama-national elections azabuya ku-2024. So ama-Republican umsebenzi wabo kuyukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa ngu-Biden bekhulume i-message ezabanceda ngo-2024 kumbe ngo-Trump ozaphendula kumbe ngokunye ozaphendula, bebezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumongameli u-Biden. Kodwa into ayikhulumileyo ukhulume ngokuthi u-Biden is unfit to serve ngoba usengumntu omdala kakhulu. Kodwa ungajakhangela labo afuna ukuletha u-Trump onguye okhanye wes omakhayela u-Biden engabe emdala ngeminyaka kulo Trump, kodwa izinto ezenziwa ngu-Biden zile ngqondo okudlule kwasenziwa ngu-Trump. So wesikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza izinto ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi u-Biden is more fit than esakubona ukusenziwa ngu-Trump. Okunye akhulume ngakho of course ubekhuluma ukuthi kumele kube lama-junior ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics, which liqiniso lelo ngokwakhangela ama-Republican akhetha u-Sarah ukuthi ebe nguye ophendulayo ngoba she's the youngest cousin, I think kule 40 years. So bezama ukutshengisa ukuthi hhayi u-Biden ukhulile, khangela thina silabantu abayo. Kodwa uhlupho lwama-Republican ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphendula ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka ka-Donald Trump yona imlutshwane.